ndichiti mosara zvakanaka.
Sokuizika disendaba ku VOA Ndebele.
Balami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-13 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli uMnumzana Sylvia Kasukuwere ovinjwe ngumthethwandaba ukuncintisa uthi uzakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo. UKasukuwere uthi enganqoba uzasungula isikhwama semali elibhiliyoni elilodwa kuphathisa abathinteka kusehlakalo seGugurawundi.
Kumele sikhumbule ukuthi ilizwe leli lake lanikeza iCommand Agriculture imali engange-$3.5 billion.
Kodwa abanye bathi inyathelo elingathathwa ngokukasukuwere alisoze lamukeleke.
Bokamba ngabe esukuyile wakhuluma ngendaba yeGugurawundi wafaka i-1 billion laphana yona lexoxwayo. Kodwa ke ukulande ngendlela engaqondanga okokuqala nje vele kudala ekugovernment. Kazange wahlupha ngakho, kazange wabuza ngakho.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa uMnumzana Douglas Monzora lithi lidanile ngokuhlubuka kwamalunga alo awedalele iPhalamende alithumi esiya kubandla elibusayo eleZANU-PF.
Isenzo esisitshiye sitshe amathe, asikwazi ukuthi sithini okwakhathesi, njalo sisiqede ukuhlakanipha ngoba besingakabe lamathuba okuthi sizwe ukuthi kahle kahle insolo yabo kubandla le-MDC kuyini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda
siyovota.
Ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli uMnumzana Sylvia Kasukuwere ovinjwe ngumthethwandaba ukuncintisa uthi uzakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo. Umthethwandaba we-High Court izolo ugcizelele isicelo sokumisa uKasukuwere ukuncintisa esafakwa lilunga leZANU-PF uMnumzana Lovedale Mangwana othi yena ngokuhlala phandle kwelizwe okwedlula umnyaka lengxenye i-18 months uKasukuwere owabalekela eSouth Africa ngemva kokususwa kaMnumzana Robert Mugabe esikhundleni libutho akumelanga ancintise. Kodwa eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uKasukuwere uthe ngokuthatha lesi sinqumo uMnangagwa usetheze olulenkume kodwa kavezanga ukuthi utshoni ngalokhu. Lokhu esikudaba lukaMnumzana Kasukuwere uthi enganqoba kukhetho umbuso wakhe uzasungula isikhwama sokuphathisa abathinteka ngombhuqazwe weGugurawundi esiyimali engamadola alibhiliyoni elilodwa. Ngesizwe amazwi esikhulumeli sakhe uNkosazana Jackie Sande asithumele wona.
Uva kokuthi akhulume athembise njalo kulabanye ababuye besola njalo besithi imali yona leyo izatholakala ngapi. Kodwa thina sithi kumele sikhumbule ukuthi ilizwe leli lake lanikeza iCommand Agriculture imali engange-$3.5 billion. Imali le azange yabonakala ukuthi isebenze njani. So kutsho ukuthi i-1 billion imali encane kakhulu ukuthi ihlawule abantu laba abalahlekelwa izihlobo njalo abahlukuluzwayo ngesikhathi seGugurawundi. Indaba yeGugurawundi yathola ukuthi indaba ilokhu kodwa nje ingapheliyo enkulumeni zelizwe leli ngoba usobala ukuthi labo abalahlekelwayo abakasuthiseki ezincumo ezithathwe nguhulumende ukuthi bona bahlawule kumbe ukuthi khona indaba yangkhona ixoxe njalo kutholakala ukuthi abantu bangaqhubekela phambili kanjani. Ukuze abantu baqhubekele phambili kumele kube le nhlawulo yonaleyo. Kumele njalo wonke umuntu walahlekelwa izihlobo kumbe ngabazali bakwanise ukuthi bathole izithupha ama birth certificate abo kumele njalo uhulumende oyabe ebusa ngesikhathi leso ende uyena umnumzana uKasukwere uthe namhlanje ezabusa namhlanje ezaba ngumongameli indaba yeGugura Hunda so indaba ukuthi izayalisa ukuthi ixoxe ngayo kumbeni lalabo abalahlekelwa impilo zabo bengakhunjula kusho ukuthi khona khona ukuze abantu baqhubekele phambili kumele uhulumende avume ukuthi ngiqiniso kunabantu abalahlekelwa impilo abantu ababulawayo ngesikhathi seGugura Hundi la khona ukuthi izihlobo zabo zivunyezwe ukuthi nxa zifuna ukuyafaka ama tombstone okukhumbula ukuthi babe kumkhumbuzo ukuthi umuntu lo wake waba khona njalo wabulawa ngesikhathi seGugura Hundi konke konoko kumele uhulumende abe phakathi kwakho avume sibili akufake egcekeni ukuthi ngokweqiniso ukuthi iGugura Hundi yabulala abantu abaningi bacithekelwa impilo balahlekelwa izihlobo abanye balinyazwa ngesikhathi seGugura Hundi so thina sithi i 1 billion ingabe futhi isikhanye ukuthi imali encane ukuthi lokhu kwenzakale ukuze ilizwe liqhubekele phambili sifuna ukuthi ilizwe liqhubekele phambili abantu bebambene nxa labo abawonelwayo sebesuthisekile ukuthi sebehlawuliwe okwaneleyo njalo sikhanye ukuthi uhulumende abe lokuxolisa sibili ukuthi lokho kwenzakalayo wakukubi njalo kumele angakuphindwe sisiya phambili
lawo ke ngamazwi kankosazana Jackie Sande isikhulumeli sikamnumzana Sylvia Kasukwere ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kunjalo nje abanye bayemukela imbono kaKasukwere eyokusungula isikhwama sokuphathisa abathinteka ngombhuqazo weGugura Hundi kodwa abanye ngabathi indlela athi kuzasetshenzwa ngayo ayisoze ithobe amanxeba ngesizwe imbono yengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
yebo kamba ngabe esukuyile wakhuluma ngendaba yeGugura Hundi wafaka i-1 billion laphana yona lexoxwayo kodwa ke ukulande ngendlela engaqondanga okokuqala nje vele kudala ekugovernment kazange wadlupha ngakho kazange wabuza ngakho waphila nje sengathi akula Gugura Hundi waphila njengomgabe okwesibili okuyikho okuqakatheke kakhulu yikuthi akwenziwa ngendlela lenza ngakhona kuqalwa ngeqiniso iqiniso eliveza ukuthi umonakalo owenzakale ebantwini owenzakale esigabeni ungakanani lowo monakalo yiwozala imali edingakalayo ukuze kulungiswe wona umonakalo wakhona ungakhuluma nge-1 billion kusengenzeka ukuthi mhlawumbe kudingeka i-30 billion kudingeka i-100 billion kudingeka i-200 billion kudingeka i-400 billion so uyithethe ngaphi i-1 billion yona le ukukhulunywe ngemali ayithethe nje emoyeni ingazakali ukuthi uyithethe nga bekufanele ukuthi kuqalwa ngeqiniso vele yilo ke lizala ukuthi kuzadingeka mali ukuze kulunge umonakalo i-1 billion hayi kayibekwe eceleni ukuze kuthuthe iqiniso yilo elizasitshela ukuthi kufunakala malini
manje nxa sikhangela ukwenzakale izolo ukuthi kuthiwe engancintisi kukhetho kungakutshengisani lokhu kuyatshengisa na ukubana ibandla leZANU-PF lingenwe ikwesaba ukuthi engangena uKasukwere kungaba lokuphambaniseka ekuqhubekeni bebusa ukubona njani wena
iye khona bekucatshangwa ukuthi kungenzeka ukuthi uKasukwere athathe linye ivoti ebelizayo kuZANU-PF ikakhulu labo ababehambisana lomgabe kakhulu ngesikhathi esuswa esihlalweni ngo-2017 kodwa akula siqiniseko sokuthi bekuza kwenzeka kanjalo ubengangalithathi lelo voti kuya ngokuthi ubeza campaigner okungakanani kanti njalo wamukeleke okungakanani kuyinto yokucabangela lokho okuthiwa yi-speculation ngesikhiwa ukuthi sicabanga ukuthi bekuza banje kumbe kube nje kodwa ke iZANU-PF kakubalekela ukuthi umuntu nje ongaqathi ivoti kayimfunila kancane ngakho ke lanxa ubeza ba yi-presidential candidate yona liyani iZANU ayijise esihlalweni ibingasoze imamukele la kancane ukuthi akhampeni iyo indlela okuphilwa ngakhona kuleli lizwe ngakho ke kakumangalisa ukuthi uyagcina engaso candidate kodwa ke lanxa kade ezaba yi-candidate lanxa engaba yi-candidate ithuba lokukhampena vele kasoze lithole yikho ke ngikhangelelanga ukuthi angathola ivoti ningi engatholanga ukampaigner ngoba bazamvimbela
lo ke ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo kunjalo nje ibandla leMDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Munzora lithi lidanile ngokuhlubuka kwamalunga alo awedalela eParliamente alithumi esiya kubandla elibusayo elezanu PF. Ngolwesibili unobhala jikelele wezanu PF umnumzana Obet Mbofu wamukele amalunga eMDC amane abalisa unkosazana Lindiwe Maphosa, Memory Mbondia, Winnie Nkankuni lo Virginia Mafuta. Wazisa njalo ukuthi kulamanye amalunga eMDCT aseParliamente ayisithupha ayengekho khonapho kodwa asehlubukile lawo ayangena kuzanu PF. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube.
Isenzo samalunga ethu la akade engamalunga edalela eParliamente njalo iningi lakhona kungabantu akade behlala kuNational Executive. Isenzo esisichiye sitshe amathe asikwazi ukuthi sithini okwakhathesi njalo sisiqede ukuhlakanipha ngoba besingakabe lamathuba okuthi sizwe ukuthi kahle kahle insolo yabo kubandla leMDC kuyini. Ngakho sisazo zibutha njengobukhokheli mhlawumbe maduze ukhetho lwakafiki ukuthi sicubungule izizathu zonke abangabe beziphile maphambilini bese siphawula kabanzi esikucabangayo ngesenzo sabo leso. Akukaze kwenzakale kuMDC ukuthi silahlekelwe ngamalunga amaningi kangaka ngasikhathi sinye. Yebo abantu bayatshintsha amaphathi besiyale lale kodwa lokhu lathi hayi akusichiyanga silomqondo omuhle. Ngakho yinto okuzamele ngesiphangephange sihlale phansi siyicubungusise. So nxa amalunga esephawulile ukuthi nibathini ngakho kukhona sizakhuluma ke kabanzi esikucabangayo ngalokho kodwa esingakutsho ukuthi njengabantu abakholelwa kulungelo loluntu siyabakhulula njalo sibafisela okuhle khona le asebeye khona kuzanu leyo esingaziyo ukuthi isitshintshe yabamnandi kibo ngasuku lunye. Amanzi akhipha amanzi ababayo asemnandi kanjani ngesikhathi esifitshane kangaka. Ngabantu akade silabo isikhathi eside empilweni zethu nanku sebejikile abaselathi.
Vathi baxotshwe yibukhokheli buka Monzora. Uthe ekhuluma umama Lindiwe Maphosa wathi uMonzora uselibulele ibandla sokuyinto nje edlulwa la Imperial Society.
Bangaba ngamagabazi ekukhulumeni omama uMaphosa kodwa iqiniso ukuthi iMDC yonale yiyo eyayibathumile njalo bebesalawo amathuba okuthi batsho izinsolo zabo atsho ukuthi sizizwe siziphuma kini onozindaba ukuthi basola ubukhokheli bukaMonzora. Iqiniso ukuthi asenzanga kuhle ekufakeni kwama-candidates ngoba kangenanga ilizwe lonke kodwa lezo into bekumele sizihluze sisonke labo omama uLindiwe. Mhlawumbe baswele isibindi kodwa njengabomama abakwazi ukuletha umuntu emhlabeni besibathembile ukuthi baza kuba lesibindi sokuthi kudlule lokhu bekhona kodwa hayi asila nje iqhubu esibabambele lona asila sikhwili sibafisela okuhle besiyaphambili nxa bukhona khona ngale ubuhle kuzalo PF sizabubona ngabo njengoba sebebone ububi bonke ngapha kithi esikhona.
Ngaphandle kwabane laba abaphumele egcekeni abanye laba abayisithupha ukuze babe lichumi bakhona yini abaze kini balazisa ukuthi hayi bona sebehamba?
Abazanga basitshela ngokusemthethweni kodwa sikubona kundlela zokuxhumana zona lezi sibona njalo ukuthi kokunengi kwakhona siyabe sisonke abayilanduli leyo mbiko okungatsho khona ukuthi sebehambile. So asingeke sikuphike ngoba abanikazi bakho sixhumana labo kubo WhatsApp kuma-group manje abazange labo bakulandule khonokho.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDCT. Omunye oMDCT okuthiwa layo usehlubukile waya kuzanu PF umnumzana Peter Moyo ongummeli weSouthern edalela eParliamente ukulandule lokhu ungqoqo ayenzele Studio 7 izolo esithi uloke elilunga leMDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli wele Iran umnumzana Sayed Ibrahim Raisi uzafika eZimbabwe lamuhla kuhambo lwelanga elilodwa olukhangelelwe ukuqinisa ubudlelwano bamazwe womabili. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umndeni kamuyi umnumzana Joshua Nkomo wamukela ngenjabulo imbiko ethi uhulumende ufuna ukufaka esinye njalo isithombe sikamuyi eHarare. Leli phephandaba lithi kuzafakwa lesithombe sikamuyi umnumzana Robert Mugabe kwenye njalo indawo eHarare. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sona njani, sona njani kusifutile. Nangubaba, nangubaba lapha oyakhuluma. Uthi yena umthwakazi. Uthi umthwakazi kuyini. Uthi ilizwe leZimbabwe lincane. Kambe baba uqinisile. Ilizwe leZimbabwe lincane. Kulamanye amazwe ale population. Less than 1 million. Kodwa ngamazwe. Isechelsi labantu abangakanani. For example. Ilabantu abangakanani. Mane ngamazwe. Alabantu abalutshwana. Kulabe mthwakazi. Uthoni. Sithi into iZimbabwe labantu abalutshwana. Asicela sichazisele kahle khonapho ukuthi uthona. Wena nxa kuyikuthi wena uthanda into yeZimbabwe owawuzwisisa ukuthi umthwakazi kuyini. Sicela uzithulele, sicela uzithulele. Thina siyakwazi ukuthi umthwakazi kuyini. Njalo umthwakazi yinto ekhona, lilizwe elalivele likhona. Wathi kuyokuchazisela ungathi iZimbabwe incane. IZimbabwe incane? Hayi baba, sicela usixolele khonapho. Semathebeleleni South, igama lami ngovukane.
Siyabingelela emsakazweni sibonga umsebenzi omkhulu ngabe siphathela wona. Kuyadumaza kakhulu ukubona abantu beZimbabwe sezuyilima kanjena iZANU-PF lo president wakhona. Ukuthi uzahamba emaralini egqugquzela abantu ukuthi akuladlame, kafuni kube lodlame kuma-elections. Kodwa abantu abasondelene laye, o-handyman bakhe, o-energy besenza udlame olungaka, behamba begadwe amaphoyisa, bephethe ibhamu, bedula abantu. Mina ngakufunasisitshethi kakwazi lokho. Ngoba umuntu osondelane nomnakakho nguye u-Energy Mutoti. Basondelana kudala besondelelene kuze kube yimanje. Kambophi kamkhuzi kodwa besehambe tshela abantu ukuthi i-election ingafuni ukuthi abantu bechaywe na kungeyothuma abangani bakhe abasondelane laye. AmaZimbabweni wonke athanda ukuthula noma uyabe ukuzana. Hamba uvotele i-change ukuthi kuma-next election ngeminyaka ezayo noma noma kungasekho emhlabeni ingane zakho ke zithole into othiwa yi-free election. So ngama-opposition ward. As long kuyiZANU-PF udlame ngelo. Phele kulezo lizwe iZANU-PF udlame first name yabo vele baphila ngodlame iparty leZANU bayivula ngodlame so ngeke bakhohlise amaZimbabweni ngoba sebababona ngani bayilimi ukuthi abekhuluma into babalalela ngale bejike besenza okunye bathi sesingenza udlame ngapho mabejika ngale bebe yibo abenza udlame ngoba sebabona ukuthi amaZimbabweni athambele kakhulu ukuzwa amanga bewavuma amanga la kusasa bebavotele ngamanga amaZimbabweni avume ukuthi iZANU-PF idlala ngabo ngamanga kuphela ukuthi bezikhiphe enkingeni zodlame abakhiphiyona izani kuphela. Siyabonga
Studio 7 linjani hlobo zami ethandekayo. Hayi thina siphilile, siyaphila kuko kubi. Uncube lo okhulumayo Midrain, sathanda ukubonga kakhulu umsebenzi wenziwe yi-FIFA le-CAF laphiyana ekubuyiseleni iZimbabwe Continental for Peace emdlalweni ukuze abantwana bakhone ukubonisa ithalenti labo. Ya, bengasekho right, sekho right bangasa bonakala ke inkulu ibhola into right ibhola into ehlanganisa abantu so hayi siyenza apho kuleyo ndawo laphana nezokanye zifa CRC yabonke abazemidlalo basithembe sithembe ukuthi hayi wonke umuntu wasezimo ujabulile kuleyo ndawo
studio 7 linjani basanga sibethu abahle nyani bingelela okhulumayo ngimpande Plumtree ngibuhlungu kakhulu ngendaba eyenzakalayo ebhoda yethu emayitengwe ibuhlungu kakhulu ibhoda esazakhela yona kodwa manje seyi-operator sekusiyabuya abanye abantu abavela khatshana kona bekubompumalayo emashona le ndifalala sekuyiba sebebusa ebhoda yakithi kubuhlungu kakhulu lokho kube kuya ngami ngabe kulenye into engayenziwa ngoba uyathi usahleli mhlawumbe usemva kwesihlahla uyazikhulula uthole isotsha selimeceleni kwakho sekufanele ukuthi likubuze ipassport emayitengwe endaweni yakithi ebambathi ibuhlungu kakhulu le nto le sengathi kungaba lo mzamo ongenziwa kahle kahle ngicele bengifisa ngesami isifiso ngathi uchief uyani le chief mathema ngoba yiwo amadoda engiwabona akhona emathebeleleni kube kuya ngami mpela bekuzoke basinikwe nje ithuba lokuthi amajaha asetsholesho naseplamti sike siyehlangana phakathi kumazamo nyama emfuleni kube kube khona enye into esiyikhulumayo nendima zethu zenezimbili mhlawumbe kukhona okunye esingakulungisa ngalolu damu ngoba akusayenzi ngendlela abantu asebegcwele ngakhona emathebeleleni besebenzisa yonke into akusayenzi
linjani ngapho kwa studio 7 linjani hayi mina ngiyaphila igama lami ngukhubani isibanda hayi ngithanda sinami ukuthi sinami nje ngijiyajiywa ngamagama amabili amathathu sibili ukuthi ngiyamangala sinama size umuntu alokhu ekukhuluma ngezani manje ukuthi kusiyaphela enye i-5 years malokhu yabetho ukusizani siyabe sikuphi khona lapha siyabe sikuphi abantu abazami ukuthi behlale phansi bebecabange ma umuntu ocabangayo sinabanye nawe ubona ukuthi masiyabula ukukhuluma ngezani ngalesi sikhathi izinto zibheda kanje hayi abantu abazama ukucabanga zibekukhuluma ngezani ke sizame enye impilo enje akekhuluma ngezani thina sidubeka kanje lekhe silizani zani hayi thina yindapha e-South Africa ngokuhlala ngesilabhusi angazalelwa khona
linjani studio 7 linjani lonke bestudio 7 linjani bonke bantu be-CC sithi asabe siyevotani singene embusweni ngathi sike sihlale kuhle bantu be-CC labantu begoli lina bantu begoli ngelani ube likhuluma liba ngumsunduli segoli beyani zovota la awula muntu ozalivotela kunje ezimbabwe kunje beyani zovota la kuyabele liba ngumsunduli segoli ngelani kubazi ulowele liba ngumsundu egoli beyani zovota la asoke silivotele thina silinungiseli ilizwe lina lisilungiselani aluseli ilizwe selikhona libuya lapha sesithi hey what beyani zovota bantu besegoli nelikhuluma kakhulu futhi laba sibhizi siyakhampena sethu sewa lapha siphosa lokubulawa nalokho elibhizi khonapha egoli isithi hey tizanu hey i-CC beyani zovota la lingabe likhuluma ngomnomo lisegoli ngiyabonga yimi engaziqambi ngebizo
linjani basakazi linjani olibingelela ngunkosi umfoka Dlamini funa kamlangeni ephuma endaweni yasenkaya ya bengithi ngigxeke kakhulu lapha ngendaba yokhetho ya ukhetho khona kufanele libe yi-free and fair odliwe udliwe and bese ngibuya kakhulu lapha endabeni yakomthwakazi abantu bakomthwakazi mina ngindebele uqobo mpela uDlamini sibili emlangeni kathi into engizivuza yona abantu bakamthwakazi bangaki abangakhuluma ngokuthi bangakhuluma ukuqunyelizwe nawo i-generation yesingaki kulabantu abalezindlu lapha abasuke esishoneni le i-generation besingakingaki babonani into yona le bangayilungisa lula nxa kuthiwa uqunyelizwe lokhu yikho kuthiwayo kuphupha yazi ukuphupha ugade ifremechina ungasoze wafa wayigada yikho khona lokhu angeke bafa bakwanisa laba abantu bakamthwakazi ngamagwala okucina amapholisa abanceba kanceba kakhulu lapha besibabona lapha bezama ukutshona beprotesta kungacaciyo lapha phambi kwabo-Trelgold wathiwathi laba vele njengabo abahle bekuthula abantu bakamthwakazi asikhulumi lo mthwakazi thina singangcono sikhulume ngezane le-Triple C abantu esiyibo esibabona kuthi yiwo amadodadoda bezibindi lo kahle abantu bakwamthwakazi labo abafe baphinda ukuthi bangafa babusa ilizwe leli lokhu kwehlula lo kwagcina ngenkomo kakhohle lokhu thina sibhizi silungisa ukuthi izinto zibe right bona ababhizi bakhuluma into kamthwakazi why uright umqondisi moya engangenanga right wamela ukuthi abe ngu-president ngitshaya ukuthi vele uthengakala $20,000 so kutshengisa ukuthi akula lapha abakhona kahlame kashiyana lwe ngichitha isikhathi sakhe lesi nasikhuma abantu amadodadoda angale nothi lokhu
ngiyabingelela lapho studio 7 undlovu lapha e-Telegraph hayi kakhulu madoda ngithi manje mphawule lapha njengoba izani sivala isiba lithambo elivala umsobho kodwa-ke akunandaba bona kabakhampeni kuphela bakhampeni noma bangene door to door be-Triple C ya but enye into
kulo umqondisi inkinga yakhe ukuthi yena uyabandlulula umbandlula ngumsobo so ngeke awine umuntu onjalo ngakabuse lo nkulunkulu akamphe ukuthi abuse ngoba uyabandlulula abantu ngomhlobo into ehluphayo lo into ehluphayo kakhulu inkosi yakhe.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umhlangano womanyano weNATO uphelile izolo lanxa ele Ukraine lingavunyelwanga ukuba lilunga. Kube lezithembiso zokuqhubeka ngosizo lwezikhali zokulwisa ele Russia. Umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky ubeke watshengisela ukucunuka ngokungemukelwa kumanyano weNATO obuhlangene kwele Lithuania ukuhlaziya lolu daba. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ye Ukraine kuthiwa bazayinika abathi protected status njenge Israel ngoba ukufaka iUkraine kuNATO masinya kuyahle kuphambanise iRussia kube ngathi sokule Third World War umhlaba wonke jikelele. So enguzwayo engubalayo emaphepheni bakhuluma ngokuthi bazanika iUkraine ama security guarantees abaniki Israel ukuthi ozayiqala labo abantu abaningi basebemelayo but bengayingenisi kuNATO ngoba siyakwazi ukuthi iRussia vele yathi yona iRed Line bangafaka iUkraine kusigabeni seNATO kuyabe sekukhuluma ukuthi sokuliwa all over the world akusela maprain. So hayi siyabe sesibona ukuthi after this meeting umongameli welizwe uBiden lamanye ama countries anjengo Britain laba France Belgium Germany bazakhetha yiphi indlela ukuthi bancedise iUkraine ngoba sibona ukuthi hayi bachaya insimbi okuqiniso qiniso.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai ingcwethi ecubungula izombusazwe. Nanso ke ingoma iyahlatshelelwa iStudio 7 ngumfundisi umoyo. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani inhloko zendaba. Ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sevia Kasukuwere ovinjwe ngumthethwandaba ukuncintisa uthi uzakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo. ibandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi lidanile ngokuhlubuka kwamalunga alo awedale lephalamende alichumi esiya kubandla le-ZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.